Liyasuthiseka ngomsebenzi owenziwayo kathesi. Kukhanya amagodi lazagqibelwa ngempela phele. Akuseyi kuba lohlupho lolo.
Okwakathesi namuhla siyasuthiseka. Kodwa ezenzo izinto zizobethathiwa. Amagodi azabafuna. Ngoba abantu bangitshengisa bathi bathenge ebusuku phela abanye abantu bazuzathenga ngathi. Kodwa baramanyeza kuba kwenye indawo. So angazi ukuthi into engenavalentine. Ngoba izakhamu zizofuna inhlabathi. Bawatshengisa ukuthi ngabe bafuna ithengisa bafuna ukuthaphisa abantwana. Kuba nzima zeyindawo ukuthi ukuhambe njani azibanda lesiya indawo yakhona.
Labo abalahlekelwa ngabantwana ikhansili ithini ngabo?
Okukhona nje ukuthi uyaqela ukuthi bakhululiswayo ngoba siphatha umuntu uyimalini ngoba umuntu ukuthi uyasimzana nabo abajoyileyo ukhuliswa nokwedlilishi ngoba umuntu ngeke uthi ukuthi ufuna ke ndawo yakhomntanana nosemkhombo somntanana kuba kuhlungu kakhulu kuyonsu bagusa nokuthi badelela ikhala lawo sithi ukuthi kubanqakalele okuhluphayo i-urban expansion yenza abagoda abe khona ngoba ngithi abantu babesifuna ukuthi izindawo bafuna isinda bafuna izalo kuyana kuyana bafuna umhlabathi ayafuna ukuthi abantu bokufika ayafuna ama-system so yinto ozakukela abagoda endlini kuhambale ngoba abantu ukufunayo ndiyazi ukuthi ngo-2023 yeta different certificate director sakhiyana kuza kuba remote development eza kakhulu ingozi enkulu vele ambona ngantsho okubulawa ukuthi ayifakwe ngenza bani ile kuzo ezidura ufanayo.